kuzathathisa abantu ngakwe ukuthi umuntu uyaqalisa ngamafitshane bese singathi ukuthi ngakwe first dose kusho ukuthi abantu abangu 2 million bazahlatshwa ke emalangeni abuyayo konkana ke kuyaphathisa kakhulu ukuthi abantu bazivikele ngoba siyawubona umkhuhlane lukathesa ukuthi hayi usungumlilo othathe umlilo wobuhanguhangu usubhahile sibili kuyesabeka kunzima abantu bayafa inani labo liyakhwela njalo labantu ababanjwa umkhuhlane ngensuku ngensuku uyakhwela sibese sithi thina i 2 million ayisozisenele sonke so siyakhuthaza futhi uhulumende ukuthi aqhubeke ngesiphangephange mhlawumbe kuvikezayo kube sokufikela inye nani futhi mhlawumbe 3 million kusiya ku 4 million injongo kuyukuthi wonke umuntu afinyelele ijekiseni kungabi ngabantu besemadolobheni kuphela le maphandleni kabafinyelelwa abantu bahlatshwe ngoba labo akwaziyo ukuthi umkhuhlane balawo mbekabalawo so sikhuthaza ukuthi khathesi ke akusabalale kungena emaphandleni wonke amaphandleni akwaZimbabwe abantu kabahlatshwe le madolobheni abantu kabahlatshwe ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi kayibuye ngobunene ngoba i-herd immunity yethu ngangaphambanisi kwakukhulunywe ngenani eliphezulu sibili mhlawumbe sokungaze kufinyelele khonapho nxa kuyukuthi uhulumente ubisa ngobunene
kukhona elingakuxwayisa mhlawumbe uZulu kanye lohulumende
esingakutsho ukuthi bantu bakithi asiphakameni ngobunene siyehlaba amajekiseni lawa kathesi siyakwazi ukuthi kobulawayo kuhlatshwa kakhulu laba abantu abazisebenzayo singathi ngama-vendors asihambeni ke kulezo ndawo lapho kuhlatshwa khona esithi wolu sihambeni konke kosekusile Kaudu Park zonke indawo zozane ezilotshweyo phansi asukumeni ngobuningi bethu siyehlaba sibese sithi ke thina abantu sebebaningi futhi abafuna ukuyahlatshwa ngaphandle kwalabo abazisebenza ama-vendors so uhulumende kaphangise futhi alethe imithi emaklinika wonke akobulawayo ukuze abantu bazohlatshwa ngobuningi ngoba umuntu wonke usefuna ukusukumela phezulu abantu bebesukumile sibili izolo lakuthangi bezama ukuthi babuze ukuthi kambe nxa kuwukuthi ngilivenda ngiyawuthola yini lo muthi ngangazilo venda yini kuhamba njani so sikhuthaza ukuthi uhulumende siyabonga ukuthi vendors uhlawanika i-priority ngoba yibo abantu sibili abagcweleyo njengoba siyakwazi lilizwe lokuzisebenza leli sesikhuthaza ke futhi ukuthi kafake imithi yokuhlaba ijekiseni leyi emaklinika kakhansila lezibhedlela zikahulumente ezikhona kobulawayo kungami kobulawayo kuphela kakuhambela kwezinye izigaba ukuze abantu bonke bahlatshwe.